Kalo impilo yenzakala ngokungcindezela. So yo umbono uthilawo sina njengamakholwa.
Ye, lapha libona ukuthi kuyini okungaphathisa ukuthi kulungisiswe lolu daba.
Ukuthi daba lulungisiswe, amaPalestina kumele bebisele ilizwe lawo.
I-Israel siphindisela ithi yona iHamas lePalestine akube kusehlukaniswa kusaziwa ukuthi ibutho abalihlaselayo ngele Hamas aso lePalestine likubona njani lokho?
Ngoba nje bana kulokungcindezeli lapha into ekhona ngokuthi hey thina sikhalela ukugcinwa kwempilo zabantu abantu abalahlekelwa zimpilo ngoba abantu aba-innocent yowasebenzisa. So inkuthazo ekhona kuphela ngokuthi hayi impilo engiyokungcindezeli sibili ngoba umuntu owabizwa ukuzohlala endlini yesethethe indlu yomikazi into ekhona ngokuthi aluba kube lokuthula ikhosi yokukhulekela ukuthi kube lokuthula.